Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 11 kuMpalakazi 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi inani labantu abatholakalayo le-COVID-19 liyakhuphuka ngesikhathi iZEC isithi isivale amahofisi ayo okwesikhatshana ngenxa yalo mkhuhlane.
Lingaze lalalela abantu abathi khona lo mkhakha awugcinanga ukuthi ungabulala abantu. Asikho lokho esikubonayo, thina esikubonayo azake sikubone lapha ngokuthi umkhakha lo uyanamathela njalo ubamba abantu abaningi ngesikhathi esilutshwana. Nxa ufika endlini ubamba wonke umuntu sala kona polindu.
Ivandlale MDCT lithi likhangelele ukuqhuba umhlangano walo weCongress ekuqaliseni ngomnyaka ozayo.
So siphakathi kohlelo lokuthi silungiselele iCongress leyo ezaqalisela kuma branch, kuma ward, kuma district, kuma province ukwenzela ukuthi nxa sizilungiselela ekhethweni sizilungiselele lobukhokheli obuyibo obubekwe ngabantu.
Silengxoxo noMadlela Sikhobokhobo ngengoma yakhe ethi Amayelo.
Ingoma ejamayelo, ingoma yokujayiva, ingoma yokupholisa, ingoma yokuthi nangu December bakithi kathi corona yasihlupha, ake sijayiveni. Nangu phela umgidisi wamayelo uyavela, abantu abagidi sizwe sijayive.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Uhulumende uthi inani labantu abatholakala belegcikwane le-coronavirus liyakhuphuka malanga wonke njalo kumanani awethule izolo ledlule inkulungwane eziyisithupha 6181 kwabhubha abayisithupha ngaleli igcikwane. Kusenjalo iningi labantu emaphandleni liveze ukuthi lisemnyameni ngomkhakha omutsha wegcikwane le-coronavirus we-Omicron njalo liqhubeka lisephula iziqondiso zokuvikela leli gcikwane eselimemetheka lasezikolo. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngocweleyo.
Lanxa inani labahlaselwe ngumkhuhlane we-COVID-19 liqonga mihla ngemihla, ukudingisiswa oqhutshwe yi-Studio 7 kuveza ukuthi iningi lezakhamizi emaphandleni lilokhu lingalandeli iziqondiso zokuzivikela kulo mkhuhlane. Izakhamizi esixoxe lazo zithi iyadingeka imfundiso ngomkhakha omutsha we-COVID-19. Nangu umnumzana Finish Ncube uwathi 7 ngomalaba eMatobo.
Silobuzimo obukhulu ngoba vele abantu kade sebezihlalele. Ongawukuthi ukuze beqalisele bafudinga futhi ukuthi bancedise bebuthanise bekhunjule. Iningi kodwa elingela information alikuyenzi ngoba alikuboni vele. Abalaleli lamaradio ngoba abambi ngaphakithi.
Umnumzana Ncube wengeze wathi lalapho begula kuba nzima ukufinyelela amaklinika ngoba ekhatshana.
Kumaklinik lapha kunobuzima kakhulu ngoba iSt Joseph maybe umsuka kini it's 7 kilometers. Lentshela nyemba ngokufanayo 7 to 8 kilometers. So ubuzima bukhona endaweni efana lale.
Unkosikazi Siphathisiwe Nkala isakamuzi sesilikwe eGwanda North uthi inengi elahlaba ijekiseni yokuvikela iCOVID-19 likholwa ukuthi alingeke lisawubamba lo mkhuhlane kungakho likethisa ukulandela iziqondiso zokuzivikela.
Engakutsho ukuthi abantu basadinga nje ukuthi bakhuthazwe futhi bakhuthazwe futhi kakhulu ukuthi sokubuyile sokuvuke sokukutsha. And okuyikho futhi embona engathi abantu sebezitshela ukuthi ngoba bahlatshwa kakusela hlupho kabangeke basabanjwa yi-COVID. Badinga nje ukuthi bakhunjuzwe ukuthi kuphendukile sokuvukile sokukutsha njalo lanxa uhlatshiwe uyakwanisa ukuthi ube layo futhi i-COVID.
Osakhulayo Arnold Moyo wakobhekule Matobo uthi lo mkhuhlane usazomemetheka ngamandla ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lapho izulu ezahlangana evela endaweni ezithiyeneyo.
Ujika kwale COVID kuyasethusa kakhulu ngoba ijike ngefestive, so kubuya abantu abaningi from across and thina lapha vele siseduzane abantu babe qume ecingweni nje bengacrossanga ngokomthetho siyethukile ukuthi bazosithelela labo bantu
umkhuhlane COVID-19 sumemetheka lasesikolo zemaphandleni kuthi umnumzana Agent Moyo umqondisi wenhlanganiso yababalisi eProgressive Teachers Union of Zimbabwe ezansi emandebeleni
lapha eMathebeleni South ubhubhane lolu luzwakalele ezikolweni ezilandelayo Mzingwane District silesihlengeni High Haumine leMzinyathini kuthi eGwanda sile Hwali Secondary kuthi eBeitbridge sile Bembe High leChamnangana kuthi eMatopo District sile Tohwe Secondary kuthi eBulilima leChankwa
umnumzana Moyo uphinde wathi lanxa isimo sinjalo iningi kalikahlolwa
ukhanya ngani ama testing kits abeshota lapha ukuthi abantwana laba abasebengatestwa bonke
umqondiso ogatsha lwezempila kahle ezansi emandebeleni unkosikazi Rudolph Kotzore utshelele umsakazi ukuthi banawo ama testing kits ayeneleyo emakliniki lasezibhedlela zemaphandleni njalo laba abafisa ukuhlolwa kumele baxhumane lama rapid response teams endaweni zabo abezempila kahle bakuthaza ozulu ukuthi alandele isikondiso zokuvikela lomkhuhlane ezivalisa ugqoka ama mask ugeza izandla njalo nje ungazondelelani kana lokuhlatshwa iJackson COVID-19 vaccine ngimele umsakazo we Studio 7 ngisemajondeni eGwanda ngu-Albert Ncube
so yibona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi sivale wonke amahofisi ayo elizweni okwamalanga ayisithiyagalolunye kusukela namhla kuze kuyefika mhla ka-19 kuyona le inyanga ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 embikweni ewethule namhla iZEC ithi izathatha leli thuba ukuhlanza amahofisi ayo lokuhlola izisebenzi zayo ukuthi azila COVID-19 ukanti ezinye zezasebenzela ezindlini ezilehlekana emahofisini ngesikhathi kusavaliwe kusenjalo amabandla ezombusazwe athi alenhlelo abeziqhuba ezokubhalisela ukuvota kanye lokukhankasela ukhetho asizweni inhlelo eziqhutshwa libandla le-MDCT kwingxoxo esiqhubele sikhulumeli saleli bandla mnumzana Witness Dube
uPresident weMDC ubaba Monzora ubebhoda ehamba ebona ama-provincial executives etu labanye abantu bomphakathini nje jikelele ukuze azwe imibono yabo mayelana lodaba lwengxoxiswano phakathi kwamabandla wonke ezepolitiki lenhlanga ezizimele zodwa i-dialogue into eyaziwayo ukuthi MDCT idaba lokuthi sixoxisane njengabantwana bezimbabwe ukuze sikwanise ukubumba umbono omunye sikwanise ukusebenza ndawonye kodwa okunye esikwenzayo njengebandla uphume i-national organizing yethu ihamba ilungisa ama-structures ukuwagcwalisa ukuze ibandla likwanise ukusebenza lisukisela phansi lapho okulabantu abaningi khona njalo singabantu asebekhangelele i-ordinary congress yethu okumele iyenzakale kusiqendo sokuqala somnyaka engathi i-first quarter yomnyaka next year kumele sibe sesiyenzile i-ordinary congress lapho okuzakhethwa khona ubukhokheli kusukela phezulu kusiya phansi kokugcina so siphakathi kohlelo lokuthi silungiselele i-congress leyo ezaqalisela kuma-branch kuma-ward kuma-district kuma-province ukwenzela ukuthi nxa sizilungiselela ekhethweni sizilungiselele lobukhokheli obuyibo obubekwe ngabantu
ibandla lakho lithini ngohlelo lokubhalisela ukuvota ngingathi uhlelo lolu lulengxaki eziningi njalo abasekeli benu labanye bayenelisa yini ukuthi bebhalise
thina njengebandla silohlelo okuthiwa i-Get Out the Vote campaign olwaqala asolu lezinyanga thile sibile lwaqalisa izeki yona ingakathi izayenza i-blitz zayo lezi thina sasivele sesiqalile ngoba siyakwazi ukuqakatheka kokuthi abantu baregister ukuvota siye sababona omama ukhuphe bephuma bekhankasa laba abanye eHarare bekwenza ngalokho ihluphe esihlangana lalo nje kuphela ludaba lwe COVID lokuthi akuvunyelwa ukuthi abantu babe banengi nxa besenza lo mkhankaso so sokusiba into esiyenza singathi singabantu abeqomthetho kodwa luhlelo oluqhubekayo sincedisa kunhlanga ezizimele zodwa ama civil society bona abayibo abathwala abantu sebesiyaba register
siyabona abanye njalo lokho besithi iMDCT ayilasekelo oluningi yona izithi yiyo ekhokhela amacele wonke awe MDC ungathi lokho liqiniso yini balamukela njani abantu esigabeni zonke izelizwe
usekelo silalo sibili njengebandla ngoba nxa siphuma sisiya kwenza izistructures zethu zibuya zigcwele sibonile upresident ephuma kwezinye indawo esihambe khona kubonkayi kubo marondera lapha tekhona ngeVL pelile hayi abantu bayaphuma ngobuningi e-airport amapolisa aze asimisa ngoba abantu babe baningi kakhulu bese saba ukuthi kungaba indlela yokuthi kuthelelwane iCovid ngakho hayi ibandla liphilile ibandla liyakhula ibandla lisesimeni elake labakiso labuya lasuma laqina lathisaka so silethemba elikhulu lokuthi xa siqhubeka ngemsebenzi lesiyenzayo sizabona iMDC eqine njengakhonoko esivele siyazi iqine ngakho
lo mnumzana Witness Dube sikhulumeli sebandla leMDC team yesizwe ezivela kwamanye amazwe namafitshane ngokugqitshwa komhlangano wokunanza umbuso okhululekileyo owe-US Democracy izolo amazwe abalisa elemelika Australia, Denmark le-Norway ethule uhlelo lwawo olokwenqabela ukwephulwa kwelungelo loluntu kusetshenziswa ubulembo lapho kuthengiselwana impahla eleLibya lithi alisoze liveze oluhlulwa labo abazancedisa kwisikhundla sokudinga umongameli kulelo lizwe kungakalungiswa okuhluphayo ngokusemthethweni okungabangela ukuthi kungasavotwa mhlaka 24 kuyonale inyanga njengelithiwe okwesikhatshana ezandleni zikaChris Gande weStudio 7 esethulela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba
Lingali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa nodokotela Solwayo Ngwenya umholi wesibhedlela sempilo Central Hospital kobulawayo sihlaziya udaba lokumemetheka kwegciwane lecoronavirus
kanda ngiyakwamukela uhlelo dokotela
yebo baba lamahlabi ezulu linjani ngapha
siyabona ukubana amanani abantu asebebanjwa igciwane le coronavirus lingani lilokhu likansa nsuku zonke kungakubangelwa yini ngokubona kwakho
inani labantu ababanjwa umkhakha lo webhubhane le coronavirus lo uyaqansa ngokuthi abantu lokhe bengalaleli lokhe behlangana abantu besenza iziminye eminye njalo nxa abantu lokhu besenze nje bephefumulelana eduze bengagqoki kuhle ama-face mask ubhubhane lolu alusoze luye ndawo njalo luzawube lokhu libuya le mikhakha emitsha lamabhubhiswana amatsha njengoba kade sokulaleyo okuthiwa yi-omnicron i-omnicron le yiyo njalo eyenza engani inani leli liyaqansa liye phambili khonapha ezimbabwe siyatholakala yikho kukhanya kuthiyene lamanye amahlandla akhona le ubhubhane lolu solunamathela masinyane okutshengisela ukuthi yilo lonalolu olwe Omicron.
Wona umkhakha we coronavirus omutsha lo okuthiwa yi Omicron lo unjani ngokuzwa kwethu sizwa kuthiwa ungani awubukhali njengalokhu kade ucatshangelwa kungakuyikho yini lokho
umkhakha lo omutsha lo webhubhane lo khanya mubi lingaze lalalela abantu abathi khona lo mkhakha awuqinanga ukuthi ungabulala abantu asikho lokho esikubonayo thina esikubonayo asake sikubone lapha ngokuthi umkhakha lo uyanama uyamathela njalo ubamba abantu abaningi ngesikhathi esiluchwana nxa ufika endlini ubamba wonke umuntu ohlala khona polendlu khanye uyanamathela yikho lo mkhakha ngibona iviki lezizayo uzaveza ke ukuthi wona umubi okunganani ngoba ngibona ingani ngumkhakha omubi kakhulu uzaqeda impilo zabantu abaningi ngoba impilo imphefumulele yabantu abantu bayawudelela nxa bewudelela uyaphambili umkhakha lo umkhakha omubi yikho angivumelani lalaba abantu abathi khona lo mkhakha kawugcinanga lo
inyathelo elithathwa nguhulumende elokuthi ilizwe liqhubeke lilokhu lokumgoqo ye-lockdown ubona kulinyathelo elilungileyo na nxa sikhangela ukubana amanani abephansi kodwa lokhu kungavulwa wena ubona njani udaba lwe-lockdown lolo
hayi mina mbona kuyinto enhle ukuthi uhulumende athi khona i-lockdown ibe isiyaphambili njalo ngokubona kwami kathesi nje i-lockdown le izavalwa iqiniswe kakhulu okokuvikela imiphefumulo yabantu ngoba lo umkhakha omutsha lo uyanamathela abantu abaningi bazabe sebefuna ukubuya ezibhedlela esibhedlela sesehluleka ukuthi sibayelaphe ngokuthi babe buya ngenani elikhulu yikho ngibona uhulumende konke labantu babe sebevuma ukuthi kufakwe i-lockdown engani iqinile okwedlula le ekhona ngoba le khona lokhu isekela abantu benamathiselana umkhakha lo njengoba ubuzile inani ukuthi liyaqansa ngelanga langelanga
okokugcina ungavalelisa abalaleli
hayi ngiyalivalelisa bahlabezulu lawe baba Chris Gande ngicela lizibambe umkhakha lo omutsha we-Omicron lo uzathatha imphefumulo eminingi kakhulu ebantwini awuso mkhakha ozodlala lathi lo cela umuntu wonke aziphathe siyabonga
lo ke bekungudokotela Solwayo Ngwenya ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilayo
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America eWashington.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosazana Sibongile Banda umgcini sihlalo ogacha olubona ngamalungelo abesifazana kubandla lemthwakazi Republic Party oqala ngokusichasisela ukuthi inhlelo zabo zithintwa ikuphindela emthethwandaba kulandela ukubotshwa kwabo kunyanga ezedluleyo
Kanda ba loke singenileyo kade sisiyalalela ama witness abe ngu-6 sebesithi ba witnessa ngokwayenzakalayo e-central size sikhambe sithi siyadinga upresident wethu asephelileke ama witness lawo okunika ubufakazi bawo sokuyaqala ke i-trial yikho nje kulokhe kupostponwa njalo okwenze kwaphuza kakhulu bekulokhe kupostponwa kuthiwe kule ngenxa ye-corona ngenxa lokhu nalokhu kodwa ukuriporta silokhe siriporta ngomvulo langolwesihlanu sonke
njengebandla lemthwakazi Republic Party lingathi abesifazane abemathebeleland olwabo uhlupho lwehlukene yini kulabanye abesifazana elizweni lonke
omama belokhu belakho ukuhlukuluzeka ngesikhathi segugurawuni umama wabulawela abantwana phambi kwakhe umama wabulawela umkakhe phambi kwakhe wasala labancane kumbe labanye abadala ababengekho ekhaya zake kulingani lo mama ngazange abone lwanamhlola owenzakalayo siyabhoda mhamba ezigabeni ukubona umama ekhuluma aze ehlise inyembezi zobuhlungu abuzwayo ngalesi sikhathi 41 years after independence kuzisa ubuhlungu kutengiseni ukuthi ngaphakathi ifunda afika 40 ngakho ukubona kwakhe izinto evele elalokhu kuhlukuluzeka ekhanda akuzi ukufanana lalwana umuntu ongabonanga ubuqazi ngoba yena kwesinye isikhathi nengqondo yakhe sisesaba ngitsho lehlamvu nxa linyakaza ubone umntanakho erethwa oyinkazana emehlweni akho kungumhlola ongakanani thina siyisizwe samandebele sisizwe samthwakazi esigcina amasiko kungumhlola oyesabekayo nxa ubona umntanakho ubabakazi isihlobo sakho sidlwangula emehlweni akho sebulawa emehlweni akho akala angamkhalela akala amkhalelayo akula ngqazi ngeza ke ngithi kuyafanana lokuba mama wonke elizwe
sesikhangela lamhla ke basalele kakhulu yina besifazana emathebeleleni
amathuba wona azele azange alingani ende alokhe engalingani yikho okwenza kwaba lethwakazi Republic Party umama wakithi esindebeleni njengoba ubaba wayengekho abantwana abasalayo abanye abalama birth certificate kunzima ukuthi babathathele ama birth certificate yebo silawuza umkhosi kuthiwa ngabhala ngapha bayathathelwa ama birth certificate kodwa kungemva kwesikhathi esingakanani abanye sebelama 40 years abanye sebelabantwana bavele benjalo nje abasebenzi abazange bafunde imali lezi ezibuyayo kuthiwa lezi zimali zikahulumende lezi zimali ezamabhizinisi abazitholi ngenxa yabana nxa ungasowezana ufiye lezo mali kazisoze uzitholi so amathuba abomama azafanana njani umama elokhe ekhona phana asicwa khona i-independence ngo-1980 elokhu khonapho ngaphandle kokuthi asukume alime kuma-springs wona lawa emalokithini nxa ehlala edorobheni nxa ehlala ekhaya ulokhu eqhubeka ethwala amanzi ngezibhoraneni ezikhathana alingani amathuba unanzelele labantwa bethu ezikolo abapasi ngenxa yokubana abantu ababafundisayo abasibo bolimi lwethu abakhuluma ulimi lwethu umntwana usephambanisekile okwesibili abantwabethu bafunda ezikolo ezikhatshane bengikhonapha eduzane nje eflabusi lapha abantwana bahamba ama-50 kilometers bebancane grade 0 bahamba imango eyesabekayo bengabantwana ilanga lithile uzabamba nini umntwana uzasithola nini isikhathi sokukhumbula lokhu yena kade efundiswa ngutitshala ongasowezintwini okade emfundisa elokuqiliza ukuthi lakathesi kubuhlungu xa ukhangela isizwe sakithi lapha abakhona
uhlupho lolu lungaqedwa ngani
singakatholi uzibuze singakubongela ukugebha amabhoholo ukwakha izikolo eziseduzane nanku phela sokufunakala lamafoni lawo okuthiwa ngama-smartphone abantwana bebelokhu befunda kodwa okumqoka phezu kwakho konke yikuthi sithole umthwakazi senze izinto ngendlela ezifaneleyo ngenxa yokubana
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Sibongile Banda umgcinisihlalo ogatsha olubona ngeziphathelane labesifazana kubandla lemthwakazi Republic Party ebesixoxa laye uhlelo oluphathelane labesifazana esilethulela lona ngomgqibelo maviki wonke Namhlanje sixoxa lomculi olomdumo njalo ngumahlekisa uMadlela Sikhobokhobo ngengoma asanda kuyethula ethi amayelo. Siqale ngokumbuza ukuthi kahle kahle ingoma le ithwele umbiko bani njalo ngobani amayelo.
Yamayelo ingoma yokujayiva ingoma yokukholisa ingoma yokuthi nangu December bakithi kathi corona yasihlupha ake sijayiveni nangu phela umgidisi wamayelo uyavela abantu abagidi sidla sijayive akukho meseji engakanani ngoba phela ngeke yokuthi into ibe nemeseji siyazi siyagida silaleli sikakubani ma kumele kugidwa kugidwe ma kumele kulalelwa kulalelwe lapha kulalelwa ekuseni kuyagidwa kuphela sizwake ajayive amayelo namasleyi namabhudwa Pelo ukuthi rumba leyi kwesinye isikhathi ilalelwa mhlawumbe ngabantu esithi bavela emakhaya ngizama ukuyifaka nakubantu abasemadrobheni ngithi ayilalelani nawo umculo omnandi ngoba nami ngangayilaleli ngisakhula nami ngangiyibhekela phansi ngisakhula kodwa ngathi sikafuthi umculo omnandi kakhulu uNkulunkulu wasengifaka kiyo so nami ngizama ukufaka laba abantu abafana nami ababangayilaleliyo irumba ngithi ngiyabadonsa kancane kancane bazowuzwa yikho ngisithi bangisithi amayelo angitsho nje amayelo ngebala ngitsho abantu nje mhlawumbe uyabona ongeke ubacabangela ukuthi bangayilaleli irumba hayi umculo wami ubuyo yonke indawo online ku-iTunes wathi konke lokho Spotify ukhona kodwa ke lowu ukhona ku-YouTube bangawu-checka ku-YouTube ividiyo ethi amayelo madlela amayelo hayi baza kukhulisa
labo ke abagidayo kulokwenza la mazwi akho alomculo ukuthi kugida abehlukileyo mbe hayi kuyafanana nje
ngicabanga ukuthi laba abantu abagidayo kuvideo ngi-avoide kumbe ngithi ngibalekele ukuthi bagide lo mgidi ojwayelekileyo le ugidimisa inyawo zombili erumbeni ngathi akugidwe le migido vele egidwa yintsha malanga lawo efana nabo zekete nokuzeka abantu beshekisa amaqolo ngathi akube yiyo imiculo imigido abantu abayigidayo these days so that le ngoma ingene nakuntsha ayilalelwe wonke umuntu uyes got a good taste yomculo sithi wangino vela ngapi laba balendlebe enhle yomculo yebo sizwa
usuthisekile ngokwamukelwa komculo wakho sesikhangela labo asebewubukile ebulenjini ku-YouTube kumbe usathemba ukuthi banenge abakhona bezabo
hayi qinisweni ngingatsho ngithi vele umuntu akashuthi noma umuntu angabe ngemali engakanani umbuze ukuthi khona imali ziyanele kutoja ungavekokuye nami ngeke ngithi ngishuthisekile nama-views izifiso zami ukuthi ngentanga ngithi ngiyibuka itshaya half a million views ngizathi hhayi uyabona nje manje sikhangele lapho engivela khona sikhangele mhlawumbe ne-population abantu bakithi sengingathi hayi ngiyishuthisekile kodwa ngifisa ukuthi umculo lowu uhambe ividiyo leyi iviewe ngabantu abaningi kakhulu bayisheye ikwazi ukuthi ifinyelele kuwo wonke umuntu abantu bakholise bagide ngo-December awajayive amayelo phela ngengomdidisi wamayelo kanti siza kuthi asijayive isizwe abayijayive abantu rumba to the people
leyo ingoma entsha kaMadlela Sikhobokhobo ethi amayelo, yena esixoxelayo emsakazweni weStudio 7. Singakehlukani, nanzi ebezikhokhela. Uhulumende uthi nani labantu abatholakala bele COVID-19 liyakhuphuka malanga wonke. Olivalelisayo, Ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.